Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle, namhlanje kungolwesihlanu mhlaka 8 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje. Uhulumende weMelika usesole kakhulu uhulumende weZimbabwe esithi uhlukuluza izisebenzi zogatsha lweMelika olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo eZimbabwe olwe-USAID. Njalo uthi uxothe ezinye zazo elizweni ngenyanga esanda kwedlula. Abesifazana beZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla benanza usuku lwe-International Women's Day bekhala ngokuthi ziningi inhlupho ababhekane lazo. Abantu abahlaselwe indlala kozimnyama ePlumtree namuhla baphiwe ukudla inhlanganiso ye-World Food Program ibambene le-USAID kanye le-World Vision. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla usole kakhulu uhulumende weZimbabwe esithi uhlukuluze izisebenzi zogatsha lweMelika olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo olwe-USAID njalo waxotsha ezinye zazo eZimbabwe ngenyanga esanda kwedlula. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olwe-US State Department, uMnumzana Matthew Miller, wethule umbiko echothoza kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngalokhu esithi ukwenza kwakhe akuvezi ukuthi uzimisele ukuhlonipha umbuso okhululekileyo lo kudlelana kuhle lamanye amazwe. Umila uthe izisebenzi zogatsha lwe-USAID lezi beziseZimbabwe zilande ukuyahlaziya umumo ophathelane lenhlelo zentuthuko kanye lezombusazwe. Uthe izisebenzi lezi beziseZimbabwe ngokusemthethweni njalo uthi zahlukuluzwa iziphathamandla zikahulumende ngokuzethusela ukuzilalisa esitokisini, ukuzibuzisisa kanye lokuzixotsha elizweni. Umila uthe kungelani lokwenza kukahulumende lokhu eleMelika lizaqhubeka lisenza inhlelo zokuthuthukisa uzulu weZimbabwe makhaza. Umkhokheli we-USAID uNkosikazi Samantha Power laye wethule amazwi echothoza uhulumende weZimbabwe phezu kwesehlakalo lesi. EleMelika lisanda kwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe izijeziso zenotho ezintsha lisithi ulokhu esephula amalungelo oluntu kanti njalo uphatheke kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Le yinto esolwe kakhulu ngumnangagwa izolo. Abesifazana abanengi kanye lenhlanganiso ezilwela amalungelo abo bathi loba namhlanje kulusuku lokunanza imisebenzi enziwa ngomama olwe-International Women's Day, iningi labo lincindezekile ikakhulu ekutholeni amathuba emisebenzi ephathelane lobukhokheli, ukudlwengulwa kanye lokuhlukunyezwa emakhaya, i-gender-based violence, kubika uNokuthaba Dlamini yase-Victoria Falls.
Ngesikhathi umhlaba unanzwa ilanga labesifazana ele International Women's Day, abeZimbabwe bona bathi bazizwa besancindezelwe ngendlela ezitshiyeneyo enhlangothini zempilo, ikakhulu ezimulini lapho abathi udlame oluqondise kibo. I-gender-based violence lokhe kuludubo oluqhubekela phambili elizweni jikelele. Bakhala njalo ngokwendiswa kwamantombazana besesebancane. Omunye wabomama laba ngunkosikazi Charity Moyo owelupane, uthi umthetho kahulumende kufuze uqiniswe ikakhulu ekuvikeleni amantombazana.
Abantwana bayahlukumezwa, bagcina bengena kumarriage besesebancane.
Omunye wenkokheli yenhlanganiso yezakhamizi eWange Residents Association, unkosikazi Sifiso Sibanda, laye ukhala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezimulini.
Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngakuyatshintsha khonoko ukwenzela ukuthi omama labo bathi lo lapha bahamba khona bangahlali besethuka, kungabi ukuthi wonke umuntu ongubaba obona umntwana oyinkazi ubona inyama yokosa nje ukuthi azidlile kuphela.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi laye umumethe afanayo.
Silokho sihlangana lehlupho se-gender-based violence, silokho sihlangana le-early child marriages endaweni ezithiyeneyo. Abanye lokho bengakwazi ngamalungelo abo njengabomama.
Umphathi Ntambo ogatsha lwabomama unkosikazi Monica Mthwanga izolo utshele intatheli izindaba ukuthi lanxa uhulumende esephume lemithetho ehlukeneyo yokulondolozwa kwamalungelo abesifazane, kusase kuningi okusamele kwenziwe ukuze zifezeke indingeko zabo.
Asifuni abantwana bethu bahambe umango omude besiyafika esikolo, njalo sifuna beqeqeshe singajiyi loba ngubani emuva.
Okhokhela inhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, laye ukhala ngezinga lokunanzwa kwabomama ngokungaphelelanga ikakhulu kwabazithweleyo, imidlezane kanye lengendlela abathola ngayo ukudla okwakhayo. Uthi njalo lokhu kubisela emuva intuthuko yelizwe. Uthi kwabazithweleyo bona njengenhlanganiso bafisa uhulumende akhiphe imbadalo yendleko yezibhedlela lapho sebebeletha, njalo baphiwe igazi kungelambadalo. Uthi kumele njalo bafundiswe ngamalungelo abo kwezenzalo lendaba zemacansini ukuze bazivikele ekudlengelweni ngomkabo labemuli. Phezu kwalokhu, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition laye ithi kumele imithetho iqiniswe evikela abesifazane kanye lelungelo labo. Inhlanganiso yezokhetho e-Zimbabwe Election Support Network yona ikhale kakhulu ngokwehla kwenani labesifazane ekuphathe tekeni kwezombusazwe. Linhlanganiso ithi kukhetho lomnyaka ophelileyo kube lwesifazane oyedwa oncintise esikhundleni sikamongameli, okuveza ukungaxhaswa kwabomama kwezombusazwe. Indikimba yokunanzwa kusuku lwe-International Women's Day lonyaka ikhuthaza ukuxhasa abesifazane ukuze bebe lengqubekela phambili, ngesiNgisi i-Invest in Women Accelerate Progress. Kusasa kuzaba lombuthano wokunanza leli langa edolobheni Victoria Falls. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngikunokuthaba Dlamini.
Abantu abahlaselwe indlala kozimnyama ePlumtree namuhla babelwe ukudla ngabenhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele, eWorld Food Program, imanyene leWorld Vision kanye logatsha lukahulumende weMelika olwe-USAID. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakozimnyama ezilambayo zibuthene eMqegula Business Center namuhla zisamukela ukudla lokhu phansi kohlelo lwe-Lean Food Program. Umuntu ngamunye ubeholiswa i-8.5 kg yesaka lamabele, okuyisigujana kwamafutha okupheka i-cooking oil kanye lendumba ezilesisindo sama-kgs edlula kancane amathathu, i-3.4 kg. Omunye wabathole ukudla lokhu unkosikazi Cecilia Nyoni, yena othi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ihlasele hathi abantu kuphela kodwa lezifuyo, ngoba akusela madlelo kanye lamanzi okunatha.
Yalamba kunzima, le masimini kuchile kakhulu.
Ekhuluma kumbuthano lo umqondisi weWorld Food Program unkosikazi Christine Mendes uthe okwamanje baphathisa abalambayo ezigodini ezine kuphela zelizwe ezivalisa ibubi imangwe ichivi lebuhera phakathi kwezingamachumi ayisithupha uMendes uthi lokhu bakwenza belandela uphenyo lukahulumende olwenziwa ngo-2023 olwaluphuma lenani labantu abazadinga usizo lokudla isikhathi sokuvuna lonyaka singakafiki.
Our support is reaching 264,000 people.
Le Mones Development Trust, le Caritas, sizikwanise ukuthi sifinyelele inani labantu eli 264,080 kuma district engingakhuluma ngawo ayi-4.
Umphathi ntambo wezokulima uMnumzana Vangelis Haritatos uthi khona besazoqhuba uhlelo lokudingisisa umonakalo wendlala ukuze babone ukuthi kahle kahle bangaki abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla.
Very soon we will hear exactly what the report says.
Siqeda ukwenza uphenyo lwesimo sezilimo. Kulolunye njalo uphenyo luzalandela. Oluzasibonisa ukuthi lizwe livune okunganani okuza kwenza sazi isimo sendlala ezweni.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo uMnumzana July Moyo ubexhase abe World Food Program labanye babo uZulu webubi laye wabelwe ukudla phansi kohlelo lunye. EleZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokunganiki kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka okubaselwe isikhudumezi somkhathi esibizwa ngokuthi El Nino. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Lanxa uhulumende esithi abantu abalambayo eZimbabwe yonke bayizigidi phose ezintathu 2.7 million, ihlanganiso ye Food and Agricultural Organization ithi inani leli selikhuphuke laya kuzigidi phose ezine i 3.5 million. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Plumtree koZimnyama ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezi vela emelika uxolo zesihlobo esithandekayo kudaba oluphathelane lemelika uMongameli Joe Biden izolo wethule amazwi yakhe aphathelane lomumo wesizwe owe State of the Union Address lapho abambe khona indaba ezimbalwa ezigoqela umnotho welizwe ezokuthengisela uZulu izibhamu kanye lemithetho ethinta ilungelo labomama lokukhipha isisu. UBiden wethule lawamazwi eledlabuzane elikhulu elitshengisa ukuba kayisilo khehla elelo elisolwa ngabanye besithi kalisene lisi ukuqhubeka lisembusweni. Uthethele lithuba lokuchothoza azancintisana laye uMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans esola imizamo yakhe yokugenqula impumela yokhetho luka-2021. Lapho ekhuluma ngodaba lokuvikela imingcele yelizwe, amalunga ebandla lama-Republicans asukume ama ngezinyawo etshengisela emchothoza. UBiden uphinde wasola amalunga ebandla lama-Republicans leli esithi avimba uncedo lokupha ele-Ukraine izikhali. Ukuhlaziya amazwi kaBiden, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe uMnumzana Rafael Mthombeni.
Mina mbona ngathi izolo ube ngumuntu ohlakaniphileyo sibili kakhulu njalo ibe yinto akade ilungiselele kakhulu. Ngibona ngathi uphendule imibuzo emningi ebikade isebantwini ikakhulu labo abafuna ukuzwa lokho akukutshoyo abangama-Democrats. Ama-Democrats ngibona ngathi athokozile sibili kakhulu ngalokhu akuzwileyo langendlela akwedlulisele ngayo phambili. Ngibona ngathi kuzamupha imklomelo yokuthi babona ngathi hayi lokho okukhulunywa abantu ukuthi mdala sekunjani, hayi izolo ukhanyela umdlala sivile kukhanya ngathi abantu bangamvotela. Okusekuza kuba khona lapha sekuyikholo ukuthi abanengi baphi, ama-Democrats lama-Republicans, nxa sokusizwa ukhetho olukhetho lomhlaba wonke lo owe-America. Ngaphinda ngithi mina hayi ngokumlalela kwami ngizwa ngathi angavotelwa ukuthi abe ngupresident owehlandla lesibili.
Ngokubona kwakho amazwi kaBiden ayakha yini?
Njengoba ngijikile lapho ukuthi ilizwe leli liqhamukene phakathi, aluba ngabe uphiwe ithuba lo ancintisana naye ukuthi akhulume la ephiwe i-platform efana naye, bese zakuzwa okutshiyeneyo, ukuchothoza okutshiyeneyo, ukuchothoza kokuthi konke lokho kwenziwe nguBiden akulalutho, akulanto eyenzakeleyo, akulalutho olukhona, ihulumende le iyehluleka. Bese zakuzwa lokho. Laye uthethe ithuba elifana naye lokuthi khona asakhulume lokho akubonayo, achothoze lo ancintisana naye laphesi abona esehluleka khona. Ngoba ngizwa ngathi umchayile kwi-instruction leyana ukuchaya i-White House, wamchaya kulokho kokuthi kumele ukuthi ama-bills la amanye anjengebhili le eyoku-immigration umchayile khonapho, usho wamchayela khonapho esikhundleni khonapho. So ke mina ngibona ngathi ama-Democrats akholisile ukuthi akuzwe khonokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngolwesihlanu lusuku lokuthakazelela imisebenzi yabesifazana olwe-International Women's Day. Lesi sikhathi sokuhlolisisa indlela abesifazana abasebenza ngayo ukuncindezelwa kwelungelo labo, ukuhlanyezwa ngabesilisa, lendlela umhlaba wonke jikelele obamba ngayo imithetho eqondane labo, ikakhulu leyo ebavimbela ukuba bethuthuke ngemfanelo egoqela ilungelo lokuba labantwana njalo lokuba lamathuba anjengabesilisa. Umongameli Joseph Biden uthi loba kule mizamo eyenziwa ngumhlaba wonke jikelele ekuthuthukiseni ilungelo labesifazana, maningi amazwe ancindezela omama lamankazana. Uthi lokhu kwenzakala emazweni anjengakwele Afghanistan, lapho kungavunyelwa khona ukuthi omama lamankazana behambe esikolo kumbe besebenze. Uthi lokhu kwenzakala njalo lakwele Iran, ongavunyelwa ukuba abesifazana bethule abakufisayo. UBiden uthi kuningi njalo okwenzakala kule Ukraine, okulebutho lakwele Russia eludlongula abesifazana ngesikhathi sempi yesabekayo. Loba kunjalo uthi eminyakeni engamashumi amabili lanhlanu 25 edluleyo, kukhona osokwenzakayile kwabesifazana ugoqela ukulinganiswa kwamathuba abo nabesilisa, ukuzimela emadale ephalamende lakumakhansili lezinye indawo, ukukhathalelwa kwezokubeletha lemithetho emitsha eyenza ukuthi abanye babo bafinyelele imali emabhanga yokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi, lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabo ezindlini lezinye indawo. UBiden uthi kwezinye indawo njalo abesifazana baqhubekela phambili bethwele amagabha avuzayo ngoba kabenelisi ukuthola izikwelede emabhanga, ukuthola impahla yabobaba abatshiyonileyo, ukusungula amabhizimusi, ukuthola imali yemfundo lemisebenzi efana yabesilisa. Esikhathini esiningi uthi kabavunyelwa ukwethula abakufisayo kwezibhadalane lababhekane lakho suku zonke. UBiden uthi kuqakathekile kakhulu ukunakekela omama lamankazana, ikakhulu kwezomvikela, ukwenzela ukuba wonke umhlaba uthuthuke ngemfanelo. Ngaphandle kwalokhu uthi umhlaba wonke jikelele ungeke waphumelela kungananzwanga ilungelo labesifazana. Uthi ngosuku lolu elemelika likhuthaza ukuba kuhlonitshwe ilungelo labomama lamankazana. UBiden uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusekela konke okufiswa ngabomama lamankazana emhlabeni wonke jikelele.
La nawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko elisithumeleyo na
Studio 7. iZANU-PF le ikhala ngokuthi abantu ngabahlanganisa amakhanda lezimbabwe beyicelele ukuthi anyiweyo akhitshwe bangabo sihlolela thina awafakwa bemaningi njalo ukuthi baningi abasile abangafakwanga ukuthi ngabangezela afake lanto abaningi even abo-orbiting proof lawo basalela kuma-sanctions abangene bafakwe lapho babotshwe ama-sanctions lawo bangabuthi bona sibacelele ukuthi i-america ikhiphe izijezoni befona ukuthi ma sezikhitshwe sesihlala sebeklamasaabasithiyeeeo sebe-free hambi la ma-sanctions america faka ama-sanctions
Studio 7 lidani basakazi lethemba liphile lapho elikhona khona ngumoyo ngudiwa ngusayi nguvuma balanda lo ukhuluma ngiphansi khona legagasini e-Cape Town ekapa lodu ngithi ngibulise lapho basakazi ngile ndaba lapho engiza nayo empuphu abantu bezimra kabayekele ukuthatha impuphu emabhoda bethathela abantu impuphu ukuthi benezihlobo zayo ezilambayo ngebizwe elilingananga kudle komile kulugwadula abantu bezanu laba basemabhoda sebethatha izimpuphu lezi bezithatha bezicomplicata besiyathengisa besiyanikeza imideni yabo besiyathengisanga i-corruption yezimbabwe kanti ifuna kuze kuliwe yini kumele abantu beze bebambane ngezandla ukuze kulunge yikho lokho abakufunayo yini
basakazi siyalibingelela lonke ngenhlonipho enkulu basakazi siyacela mpela siyacela i-voice note yami kayizwakale iyefika ebantwini bonke yonke indawo izimbabwe yonke bengicela mpela ngicelela abantu basezimbabwe bonke ukuba njengoba abantu bayabhaliswa kuholiswa abantu ukudla besicela ukuthi kakuholiswa abantu bonke ukudla abantu kucutshelwane ngekomitsho kuyeke le nto yokuthi kubhaliswa abanye bencitshwa ukudla kanti abanye bona beyekudla ngaphi bona bedla inhlabathi yini bakithi balisana abantu bonke lichuphela abantu ukudla gcelela mpela abantu basekhaya kuholisana abantu bonke ukudla lingakhethi abantu bonke bayalamba kodwa uma kuvota ilizwe lonke azikhethi ukuthi yiphi party kumbe yena le phetheyo yeholisa abantu kumbe yiphi cela liholisa abantu bonke abantu bayalamba kukho umuzi ukuthiwa izulu lalisina lapha ibanife
Studio 7, lichona njani singelele wonke umuntu wakustudio 7 hayi abantu bezanu bangamasela ayikhona kancane bangamasela okuqala lokucina into abayaziyo kuphela yona ikhubezwa begiya bekhuluma izinto ezingela order sikhathi sonke bazitshela ukuthi bona into yonke abayikhulumayo imnandi kuye wonke umuntu bengakwazi ukuthi into abazikhulumayo zihlukumeza uzulu izinto zonke abazikhulumayo lezi bengabanye ngabe baba la manhloni mani ngabe baba la manhloni kuyayangiswa kuyinto abakukhuluma everyday bengazinuka amakhwapha kuyadingakala ukuthi uzinuka amakhwapha uma ukhuluma enye into uziqondise lo mlomo wakho lanoma uyisikhulumeli lanoma uyini kata kulezinye indawo lapho abangayatshontsha khona nokuthi bebelokhu betshontshe ezimbabwe hhayi sesidiniwe imbono yabo ayipheli every time imbono yabo ayipheli njalo imbono yabo iliyana uyokuthinga
labo bekungabalaleli be-studio 7 lawo emlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa ufuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp thumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba elelindo kuhle Express Band lona eselethu le idlalade elitsha leli qembu lidabuka esigabeni sakobhodo ePlumtree nango umholi walo uLawrence sanonoza moyo
ngumholi wecembu iLindo Kuhle Express Band, icembu elisungulwe eminyakeni ka 2012. Icembu lize lakhipha idlalade lokuqala ngo 2019 uChilamba Budziwa. Ngikhuluma kumanje siyethula idlalade esilikhiphe eminyakeni ophelileyo elile sihloko esithi Inhlalababo.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Benganithinta kunombolo elandelayo ithi 078-084-9045. Ikhona njalo inamba yomfowethu uPletus Saasi Dlomo 065-562-2998. Ikhona njalo enye inombolo 065-581-4269. Zonke ikhodi yase South Africa.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Sizocela kakhulu ukuthi lisilandele emakhasini afana nabo Facebook. Uyasearcha Lindo Kuhle Express Page. Bese uya ku YouTube, usearche Lindo Kuhle Express Page, ucofe usubscribe nabo like, ubuke imisebenzi yethu bese uyadlulisela umsebenzi kwabanye. Siyabonga kakhulu.
Abatoputula bayisana balume Lindo Kuhle Express Band bedlabela-ke kamnandi abafana bePlumtree besigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa sihlobo zami, luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje lapho esikhangela khona usuku lwabomama olwe-International Women's Day. Sizakhangela lo mbiko kamongameli weMelika umongameli Joe Biden awethu le izolo. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weMelika usola uhulumende weZimbabwe esithi uhlukuluza izisebenzi zakhe. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.